Iningi lezakhamizi likhala ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus lona eselibuya ngamandla kulezi nsuku osekubangele ukubhubha kwabantu abaningi kuleviki. Uhulumende uthi uzathenga imithi ezavikela uzulu wakuleli ukuthola igciwane le-coronavirus yama-vaccine ngenyanga kaMabasa. Sokula ma-vaccine awalungiswa yinkampani ye-Moderna le-Pfizer njalo asesetshenziswa kwamanye amazwe agoqele leBrithani leMelika. Umnumzana Peter Zulu oyisakhamuzi eNsinde kwaNorth uthi kumemetheka kwegciwane le-coronavirus kubathwalisa amagabha abuzayo.
Ungatholi ukudla kwesikhathi khonapho kuza kuthuma ukuthi hambe edinga ukudla kumbe ebantwaneni uye ngaphi ngaphi. Anti asikuthi kodwa ahlalana emakhaya kuphela, ngaweni uhulumende uthi hlalana emakhaya esincedisa. Ngizwe omunye ekhuluma eredweni zolo studio sezulu sithina uke wahlaba khona ese-America. Ngingakwazi amahulumende e-Afrika ukuthi bona bacabangani ngomuthi wona lo, ngoba bacabe utest bonke uyasebenza mbe kawusebenzi emuntwini kuhle.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Tobias Ndlovu usomabhizimusi ofumuko kwa-17 eGwanda South.
Kulockdown isikhathi sakhona nje manje thina siyasitshaya ngoba ekuseni sivukele ezinsimini, emini sike sizame ukuthengisa kuze kuthiwa 3 o'clock kuvala, kube sokungathi kuba nzima ngoba khonapho utrena loyitshaya isikhathi kungathi kuyaqala ukuthikho kwibhizinisi. Ekuseni konke abantu babesemasimini bezinto ezihlabulela besenzani pho-ke hhayi kubhizinisi uyasitshaya.
Uthi njalo baza kwamukela inhlelo zikahulumende zokulisana laleli gciwane.
Akhona ukuvikela kuqakathekile kulokuthi uyokwelatshwa sokumkhuhlane. Kuhle sinxa kungenzakala, nxa kusenzakala ngeqiniso asingeke sikwale. Singakwala kungabuya ngendlela engayifisi, kodwa nxa kubuye sibone ukuthi hayi simethwa kumbe nguhulumende kumbe nguzibani esimaziwa, hayi mbona ngani singakwamukela.
Unkosazana Thandi Moyo eNtebe ophila ngokuthengisa utshwala uthi uvalile ibhizinisi yakhe elandela isiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus eze-lockdown. Umnumzana Kuyaboka Magaya ngusobhuku eMagaya Village eFumukwe yena ukhathazekile ngokusasa labafundi athi liluvili bani.
Iphazamiseke kakhulu especially inhlelo yokula into ezihamba isenxa sesikhangela izikhathi okuvula ngazo izikhathi okuvala ngazo khona i-movement i-effect ukuthi izinto zethu zimile zonke. Isikakhulu ngathi bona abantwana besikolo mbona ngani i-future yabo vele singani sifike lapho ezikahle kakhona, ngoba abanye basababoni bezabuyela ezikolo mhlawumbe vele sekuyithuba labo lokuthi selidlulile. Ngoba nxa ngendlela i-rate abantu abafa ngayo nema-message ngendlela esiwabona ngayo lokhu ku-increase kusiya phambili, mhlawumbe nxa kungaba lo muthi sibona ngani lokhu kunganceda kakhulu ekuthini khona mhlawumbe umkhuhlane lowo sinawo unqoba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi samatopo uthi ngaphandle kokuthi bathembele enkosini akukho abangakwenza. So kuthona abantu abafika phosa amakhulu amabili 183 elizweni kusukela ngesonto edlulileyo kusiyafika namhlanje. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.